Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani siluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcini isihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa.
Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kulento engakusuthisiyo kule ndlela yokuhambisa isikhalazo sakho.
Kodwa bakhona abasekeli baleli bandla abakhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga ngemfanelo.
Abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithiwa khona ongumbaxambili.
Uhulumende wele Malawi usesole owe-South Africa ngathi yikuvimbela umongameli welizwe lakhe uMnumzana Lazarus Chakwera egcekeni lendizamtshina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo okucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka e-South Africa okwenziwa ngumprofita uShepherd Bushiri waya eMalawi.
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi.
Lamuhla siyaqhubeka ngohlelo lwezokulima esizalethulela lona nsuku zonke kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcini isihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa. Ngalokho usebuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcini isihlalo. Kesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlawe Zulu, siyalibikela ukuthi iMDC ikholwa lokho okuthiwa yi-due process okutshengisa ukuthi thina singabantu esilandela indawo sicubungule lalo lecala ephiwe isikhathi sokuzikhulumela. Ungabona uthonisa umuntu ungamphanga isikhathi ukuthi ezidifende, into yonke ize ize. Siyalibikela ukuthi uchairperson weBulawayo Women Assembly uleader Masocha kuba elihle ufunyanwe ikomiti eyasethwa iNational Council MDCA engalacala. Njalo sibona ukuthi sehlukumezwe ngabantu ababona ngani yena wacina ethengisa kanti laye waba yivictim. Sibonile ukuthi wabhaxazwa laye ulemvimvinya lezilonda elingazaziyo kodwa ngabanye abantu abangazange bakwazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye. Akhona amanye amalunga aleli bandla kobulawayo akhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga kuhle okokuthi uMasocha engaba elecala. Omunye walaba ngumnumzana Ephraim Sibanda. Kesizwe imbono yakhe.
Kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions akade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithiwa khona ongumbaxambili.
Manje indaba yona le ekaMasocha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho bedidibene ngalokhu akade bekuzwile ngaye umuntu lo. So mbonakani kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenze laye.
Ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ucubungula lolu daba olukaMasocha la yenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo.
Ngibona ingani idale lihlekile ukuhluza indaba le ngoba kuningi owakusenzwa ngumuntu lo so abazange bejule. Ngokubona kwami ngibona ngani bokuvuze bephinde investigation yawo bemvova anti abaningi. Njalo kulanti abaningi abangatestify mayelana lo muntu lo ngoba umuntu lo ubesewonile. Uwonile sibili ubethreaten abantu, ubethumela ama message ethethisa abantu, andane bayamesa ngoba uyevele engumuntu othreaten abantu njalo uke kusithi endabeni zokubotshwa kwama-activist ube ngumuntu onguphunyuka bemphethe ube siba khona ebotshwa but aphume ubufakazi bukhona bugcwele njalo ngibona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhayela indaba leyo bayihlekile sibili.
Lo ngumnumzana Ephraim Sibanda, ilunga lebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa laye uMasotsha ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Hayi akulantembi mne wethu nqabe khona abathi abamukeli. We are a Democratic Party we akula muntu ofoswayo ukamukela into anganjani angayithandiyo. Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kulento engakusuthisiyo kulendlela yokuhambisa isikhalazo sakho ukuthi uyasisa ngapi utsho umbono wakho ngempumela yecala ebengiletheswa. Nqabe khona abangasuthisekiyo hayi mina angilanto ebuhlungu ngabo yikubona kwabo njalo nqabe lobufakazi ngiyaba ngela njalo bayakwazi bonke bamele bebusengapi njalo mina kuza ngincedisa lami mne wethu ukuthi lobo bufakazi mhlawumbe bengangincedisa lami ukuthi lami abangithumbayo mhlawumbe bengabanjwa through ubufakazi bona lobo ngoba nqabele ubufakazi ngasebenza nama CIO kuza nceda futhi ukuthi bebanjwe lawo ma CIO nxa kade ekhona yibo abantu esibadinga yabanjalo ukuthi nqabele ubufakazi kababuse lapho mele biye khona
njengoba sekukhanya sobala ukubana bakhona abangani abahambelani lawe bafuna uxotshwe abasebandleni manje njengomgcini isihlalo webandla uzasebenza labo njani?
Hayi limqotho lelo mne wethu ukuthi sokusobala ukuthi kulabantu sibili abasebenza gadalala ukuthi ngabe kutholakala ngixotshwa ephathini kumbe ngitholakala kwenza kalolunye lutho nje kimi ukuthi ngingabi khona kupolitics kodwa mina hayi angilwi labo njalo angilani labo njalo angidize qhakala ngabo mina ngiyenza engikukhetheleyo njalo nzayenza engakukhethelwayo.
Ungachasisela abalaleli ukuthi kahle kahle kuyini vele okwenzakalayo ngelanga leli elokuthunjwa kuka Mtsheyi walokubotshwa kwakho?
Njalo enye into mne wethu esengayinanzelelayo ebandleni lethu abantu abaningi they are now taking politics as employment. Umuntu engakubona ngani uyithreat kumbe umuntu nxa elenkangelelo alayo ngithi take for instance we are now approaching 2023 umuntu nxa elama interest ukuthi mhlawumbe since mina nginguchairlady assume ukuthi maybe isikhundla engisifunayo singaphiwa uchairlady low kumbe uchairlady low ngiyongaba le upper hand uyakulwisa yena lowo muntu you find ukuthi every time abantu bangkhona abaxabana ngabantu abalama interest for 2023
lo ke ngunkosazana Tendai Masotsha umgcini isihlalo webandla le MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ayisikhombisa 68 abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo. Iningi labantu laba njengakuthange ngabe sigaba seMathebeleland North kuthi abalichumi lasithupha 16 ngabakobulawayo abahlanu ngabe Midlands kuthi abe Harare 4 labalichumi lanye abe Mathebeleland South oyedwa ngweManicaland.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lwemelika. Zulu bendaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Uhulumende wele Malawi usesole owe South Africa ngathi kuvimbela umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera egcekweni lendizamchina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo emenqabela ukuthi asuke ndawonye lequla lakhe ele advanced team. Lokhu kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka kwele South Africa ukwenziwa ngumprofita Shepherd Bushiri owaya kwele Malawi yena elecala alithoniswayo kwele South Africa. Incwadi elotshwe izolo lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eMalawi ithi uhulumende weSouth Africa kanikanga izizathu eziqinileyo ngokwenza lokho. Uhulumende wele South Africa usanda loba incwadi ye warrant of arrest edinga ozibiza ngokuthi ngumprofita umnumzana Shepherd Bushiri wetheswa amacala uqilibezela abalandeli bakhe kulelo lizwe njalo osanda kubaleka eMalawi lonkosikazi wakhe uMary ngemva kokukhululwa esitokisini ngemali yesibambiso sebail. Lanxa engabaqambanga ngamabizo uhulumende weMalawi uthe oSouth Africa engabe emjezisa ngoba ecabanga ukuthi nguye owacaphisa uBushiri. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza umkhokheli wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum oyingcwethe ecubungula ezemthetho umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi amazwe lawo mabili engabe esesilwa na.
Ngeke sifunde okunengi ngokuthi mhlawumbe kukhona ukucabana okungasuka lapho, kodwa njengoba uhulumeni waseMalawi esebhala statement kudluliseka ngongqongqoshe wezangaphandle kusho khona lokho mhlawumbe sizothola na impendulo esuka kungqongqoshe wangaphandle kwale South Africa. Engicabanga ukuthi akungeke sifunde okuningi kukho ngoba isingaba yinto engalungisiswa lapho uhulumeni wase South Africa sengabe uyachaze khona ukuthi imbangela eyenza ukuthi bagcine besuke ngesikhathi sasingabekiwe kube kuyi yini njalo ukuze kube khona ukuxoxisana phakathi kwabohulumeni ababili.
Sesikhangela ukulotshwe nguye umfundisi uBushiri ukuthi wesabela impilo yakhe yikho ebaleke waya elizweni lakhe. Ukuthoni lokho kwezomthetho ulelungelo lokukwenza yini nxa ibona ukuthi impilo yakhe isengozini?
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi kusafanele khona ukuthi azazichaze ukuthi lokho akwesabayo akubonayo ukuthi kuyini acabanga ukuthi kungaba indlela mhlawumbe engayenza ukuthi avikeleke njengomuntu nomndeni wakhe asebefakwe phansi kweso elingalihlanga ngohulumeni owase South Africa. Singaphinde sithi singabheka ukuthi akaqali ukuvela enkantolo uBushiri ngalesikhathi. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelile uke wavela futhi njalo, kanti kunempahla yakhe sike yathathwa kube nenkulumo eziningi ezizona kazithanda abafundisi abasuka ngaphandle kwelase South Africa ngoba babuye kufuneke bahlale emazweni abo. Lezo inkulumo nalezo zingaba yizona ke ezingagcina zenza ukuthi umnumzana uBushiri asho ukuthi ubevele ehlukunye yezwa ngoba nakho belandelelwa kungena sizathu kusho ukuthi bafuna nje mhlawumbe umcebo wakhe okusho ukuthi ngaleyo ndlela kungagcina mhlawumbe sokube nokukhulumisana ukuthi ukuzanywa kwakhe inkantolo icala lakhe lithed likhulunywe khona le ezweni laseMalawi uma kuyukuthi ubone ukuthi mayengeza lapha kungaba khona ukungaphephi njalo kungaba khona ukuthi umthetho ungatholakali usebenza ngokufanele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa usethe bayadingwa wathi uishwa iwarrant of arrest. Kungabe kusichoni lokho ilizwe leMalawi lingamletha kwele South Africa okunye extradition?
Ngoba isivumelwano sokuthi abantu ababaleka emthethweni siyaphila phakathi kweMalawi sokungenzeka khona vele ukuthi umnumzana uBushiri ajikiswe ngokusemthethweni. Kodwa siyazi ukuthi eminyakeni embalwa edlule iSouth Africa iyehlulekile ukukhipha uAlbashir ukuthi aye enkantolo ye-ICC okusho ukuthi iye yangawulandeli umthetho we-extradition. Ngokunjalo kusho khona ukuthi nanamhlanje siyabona ukuthi iMalawi singagcina nje ithe ibona sengathi sizalwanisayo asizukuthola ubulungiswa masi simaphambi kwenkantolo yeSouth Africa ngoba amacala sewethisiwe ukusukusela nokushiselwa impahla yakhe kulisonto lakhe akade enalo lapha kwelase Pretoria kukhomba khona lokho ukuthi ungathi ngumuntu obesekahlukunyeziwe. Kanti njalo siyabona ukuthi ungqongqoze owazasekhaya uMinister of Home Affairs
uphinde njalo wathi use South Africa kungekho emthethweni njengoba nje bekubekwa namacala ukuthi amacala nje kade selokhe eqala ukubekwa angenza uhulumeni weMalawi abone sengathi lokhu nje besokuyiqondana ngqo nomnumzana uBishiri ukuthi ahlukunyezwe ngoba engasona isizalwane seSouth Africa.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amatitshala asemukele ukukhwezwa kweholo lawo nguhulumende ngesilinganiso esedlula amakhulu amane, 41. Umbalisi othola imali ephansi usezahola imali ezinkulungwane ezifika phose amachumi amabili, 18,000 Zimbabwe dollars. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uphawule uhlelo olutsha olukuvuselela umnotho oluthiwa yiNational Development Strategy 1. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ukhuluma loNcube endaweni yase eBlamshi. Mina okwami kusenhliziyweni yami basakazi, ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America. Sengathi lamazwe ase-Afrika wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe, kumele uphume ungayaleli embusweni. Lokhu kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Afrika ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni. Sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi. Akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume. Ngiyabonga.
Msakazi wami ngiyabingelela. Mina ngihloniphana inkomo. Ngilapha eJohannesburg. Okusenhlizweni yami nje engakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha kuyikufisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwaBulawayo ngoba abantu bakithi bayasokolela manzi. Kuyikho lokho okusenhlizweni yami Msakazi, ngiyayibongela.
Linjani balaleli, linjani basakazi? Hhayi, mina ngiyaphila. Hhayi, ukhetho lwe-America lwe-Melika mina ngibona lohambe kuhle lwaze kade ngekho. Umuntu uma kuwukuthi vele engaphathe kahle abantu, kumbe uma kuyukuthi umuntu uyabe bona ezinye izinkinga ezihlangana labantu ezihlangana lozulu, kodwa ebe sesenza ngani kaboni, sikhangelele wona lo mkhuhlane owenzakalayo okhona kulezi nsuku owe-COVID. Wawuthatha lula uDonald Trump. So uma kunjalo kungcono ukuthi kungene omunye umuntu ongakwanisa ukusiza abantu. Hayi, kuhle kakhulu okwenzakala e-America. Mina ngiyakubongela ngithi Joe Biden nansi isihlalo, bamba kuhlabantu, gcina kuhlabantu, nakekela abantu besizwe sakho, ubancedise kukho konke, bengagcini begcwale emazweni njengathi thina maZimbabwe esesigcwele phandle ngenxa yokuswela ukuthi singabekani etafuleni. Akula msebenzi eZimbabwe, akula lutho olwenzakalayo. Umgwaqo ngamankobonkobo, izalukazi labokhulu bayazidubekela, akula lutho abaluthola, baholiswa kudla ngithifini. Hawu, Nkosi yami, kanti ukungatshintsha nje ungena omunye ungaba njani.
Ngiyalibingelela ngu-Alec Nyathi okhulumayo se-South Africa. Ama-elections e-America ahambe kuhle mpela, kodwa simangazwa ukuthi besingazi ukuthi e-America ingaba nomuntu ungawo nobuqholo obungaka ayali ukuvuma ukuthi udliwe. Kuyamangalisa lokho ngoba siyazi kuyi-leader ye-democracy ye-America.
Injani Msakazi labalaleli baka-Studio 7, igama lami ngu-Prince Nqobizitha Zitha Khumalo. Ngithanda ukubonga kakhulu indlela ekhetho le-America oluqhutshwe ngayo, bekulukhetho olukhululekileyo. Abantu bebe-free ukukhuluma loba yini, la ma-results kade kukhulunywa kungela muntu ozawubotshwayo lokuncindezelwayo. So hayi, sifundile lathi nje abantu beZimbabwe ukuthi ukhetho olukhululekileyo lwenziwa njani. Hayi, siyabonga, sure. Sibonga lo Studio 7 akade sinika indaba ezinhle. Qhubekani linjalo basakazi. Siyabonga.
Hello, hello, balaleli labasakazi baka Studio 7. Linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti uyenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Wabo sidilizela ibandla Bhebhu. Nxa kuyithi uthenywe Bhebhu, iseli imali kaChamisa. Hambe emnike uChamisa imali yakhe leyokuthenga ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe eyosidilizela iphathwe na Bhebhu.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Nangubhanda moyo komnyama esigabeni Gwamagwama Village, Ward 9, Makhulela, Plumtree, Ulilima West. Basakazi, mina ukhetho lase-America ngendlela engibona ngakhona lulungile. Luyafundisa amanye amazwe, amanye ama-government ukuthi bebe nama-free election. Kodwa-ke ama-Republican ngiyabona ukuthi asebenzisa ubugebengu ngoba yibo vele abamhlophe abalobandlululo abasebandleni ama-Republican. Ama-democracy siyabongela ukuthi awine ngoba ake aba lesandla ekukhululeni kwaumandela. Ngani amanye amazwe ayafunda ku-America ngalokho ekwenzayo. Hhayi, sizabone kupheleni-ke kokubala kuthi khona ma-endle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umnumzana Joe Biden onguye othiwa wanqoba kukhetho olwenziwe ekuqaleni kwenyanga yonale uthi nxa umongameli Donald Trump engala elokhu engafuni ukuqala imicimbi yokumqhubela intambo zombuso, kuzaqhubeka kusifa abantu abaningi ngegcikwane le-coronavirus. Esethula amazwi akhe izolo, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi uTrump aqalise imikhuba enziwa phambilini kokugcotshwa kwakhe ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Savele satshelwa kudala even ligqwetha lakhe elisejele khona manje lakhuluma igqwetha lakhe ukuthi lo muntu kumele limqaphelisise limnanzelele ngoba angadliwa ukhetho. Kungenzeka ukuthi ayalu ukuphuma esikhundleni esihlalweni. And then sakubona even sokuyiwa towards ukhetho lapho ayesibona khona lokhu abathi ngama-polls ecacisa ukuthi ungathi ukhanya edliwa ngumnumzana uBiden ngemajini enkulu kakhulu. Waseqala-ke uTrump ukutshela abantu bakhe ukuthi hhayi vele the only way ngingadliwa ngakhona yikuthi babe berigile ama-elections. Waqala indaba yakhe ukuthi ama-mail-in votes, yena ekwazi kahle kahle ukuthi kule gciwane le-COVID abantu abaningi ba-encourage ukuthi bavote early, bavote nge-mail. Yena wahle waqala ukutshela abantu ukuthi kuzoba le rigging, i-rigging yakhona nale yozoyenza ukuthi ngidliwe, otherwise mina vele ngiyawina. Eqamba amanga ngoba nanku lingakhangela even i-popular vote, udliwe uDonald Trump nge-more than 5 million.
Ngokubona kwakho kungabe kukhona yini ubufakazi obuthiwa bukhona lobo basebenziswayo ukuqilibezela umongameli Trump kukhetho? Kungaba kukhona yini okubambekayo?
Akukho nje ubufakazi obubambekayo obungalethwa nguTrump enkundleni yenkantolo obungatshengisa ukuthi kwaba lokuqhubelezela okwaba khona. Ama-journalist asedingisisile, adingisisa kuma-state wona la uTrump athi kube lokuqhubelezela khona, abafana ama-state afana le-Pennsylvania, i-Michigan, i-Georgia, i-Arizona, bonke nje. And abanye bakhona engingathi yibo abakhulu bakhona endabeni zokhetho lelo lokubalwa kwakhona, abanye bakhona ngama-Republican abaphuma kweyakhe iparty. Bonke akekho ngisho ngoyi-one othe kube waba lokuqhubelezela abakubonileyo. So uTrump abukho ubufakazi labo. And siyabona even amagqwetha amaningi ade zama ukusebenzisana laye kuyo le challenge yakhe eyama-cases ona lawo. Lawo aseqalile ukumchiya ngoba yebona ukuthi udaba lola ula lapho luyakhona nje ngamandlwane nje. NguTrump nje ongafuna ukuvuma iqiniso lokuthi udliwe lukhetho and udlalisa isikhathi sabantu. So siyabona thina nje uTrump ukuthi Kona manje usesebenzisa udaba lona leli ukuthi abe lokho ekhokhelwa izimali ngabantu ubusy lapha ngaphandle wenza fundraising. Utshela abantu ukuthi sinida imali yokuthi silwisane le court le udaba lolu.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Namuhla siyaqhubeka ngohlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Namhlanje ke sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems, umnumzana Vumani Ndlovu. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani esigabeni seMathebeleland North lapho asebenzela khona.
Abantu badidekile kakhulu ekuthini okokulimisa kuyasilela. Inkomo zafa ikakhulu nyakenye, abantu kabala drought power yokuthi beqalise ukulima kuhle. Kukanti lalabo abalima okukhudlwana, singathi kumbe ngabasemaplotini, bakhathazwa ngama-cost okuqhatha ama-tractor. Sikhangelele ukuthi izinto ezifana le-diesel zichajwa nge-forex. So kuba nobunzima kakhulu ekuthini balungiselele ukulima. Sikhangele izinto ubunzima obufana labo nalobo. Basuka futhi batheneke amadolo ngenxa yokungasaqondakali komumo womkhathi. Ukuthi akusabaniki njukunju ukuthi baphatheke kabanzi kwezokulima. Sikhangele ekuthini kule myaka ephose efika emithathu emine ilandelana abantu bengazuzi lutho emasimini, kungakho-ke sebedideka.
Iyatholakala na inhlanyelo ngentengo abantu abayenelisayo, njalo leyo okuthiwa iphiwa uZulu kungelambadalo nguhulumende bayithola yini?
Si, okunye okumele sikunanzelele ukuthi ekulungiseleleni lapha ukulima abantu bakhathazwa kakhulu intengo yenhlanyelo. Abantu abayazi ukuyenelisa intengo yenhlanyelo ebiza izinkulungwane zamadola. Ungabhodabhoda emavinkilini uyafumana ukuthi i-10 kg ibiza imali efika 6,000 RTGS, imali yeZimbabwe. Kukanti ngedola leMelika engxenye iyalidlalela khonapho kubo 40-45 US dollars, okuyimali enkulu kakhulu ekuthini abantu bariske ukuthi bayikhuphe. Njalo kungasaqondakali ngezomumo womkhathi lokuthi kabalayo iqiniso, abantu kabalayo leyo mali. So kuba nzima ukulungiselela.
Njengoba izulu lingasaqondakali ukuthi liqalisa nini ukuna lokuthi liphele nini, ungacebisa usithini abalimi ikakhulu ngalezi nsuku baqalise nini ukulima?
Esingakucebisa izakhamizi ukuthi zisebenzelane ndawonye kakhulu nabezokulima abe-agritech, bebasebenzise kabanzi bebuza ukuthi bangenza njani. Kukanti behlale njalo bengabantu abalandela ezomumo womkhathi ukuthi zininjani, ukwenzela ukuthi babone ukuthi bahlanyela mhlobo wani wesilimo. Ikakhulu nxa izulu lingani kalikho kakhulu endaweni engani izulu kalikho kakhulu, kwanzile ukuthi izilimo ezinjengenyawuthi amabele kube yiwo enza ngcono. So abantu kuqakathekile ukuthi benanzelele ukutshintsha komumo womkhathi, bengaze bandisa kuphela umuntu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. ibandla leMDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcinisihlalo webandla leli kwabulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uTawanda Mjeyiwa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.